Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtoazo mwote wala mwela emwe ni ngenja bulongo lesibili msaka 19 kulwezi 2019 nguntunga miliko mao enda beni zetu la mslanje
ni kuchata nguchi uya guzi sisu kuchikongu wezwa mnanga kwa la mabanda la mangani azenza apikisana lae kutwa ehlanga na lae ekulumisa na lae ngezi inge la benga apikisana bikulumisa na kungena lutobali wenzayo ni mdalo nje
ele South Africa liti uuze umnoto we Zimbabwe uvuselelwe kumele kulungisiswe ezombusazwe kuqala.
Ukhetho vele sinazizithi silunge salungiselela ukuthi ala ukhetho luyantshontsha. Udaba oselukhona kathesi ngolokuthi kumele sivumelane ukuthi kulungiswe imigoqo ezavula indlela.
Ibandla le-MDC lithi ukunqotshwa kwalo kukhetho lwama-by-elections akusho lutho ngoba izigaba elinqotshwa kuzo zivele zisezandleni zezanu-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende wakwele South Africa uthi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kulungisiswe ezombusazwe kuqala. Amazwi la ethulwe ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano vele South Africa lamanye amazwe unkosikazi na Lady Pandor emhlanganweni oqoqwele ugatsha lwakhe eSouth Africa University ePretoria izolo. Unkosikazi Pandor uthe kulesidingo sokuba abezombusazwe eZimbabwe bakhulumisane ngoba ukudonselana phakathi kwabo kusiba lomthelela omubi kakhulu kwezenotho. Wengeze wathi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa eleZimbabwe liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo. Kodwa uthe uZulu weZimbabwe kumele akhulumisane abe sesitsho ukuthi amanye amazwe engamphathisa njani. Lanxa engabethanga amabandla ezombusazwe ngamagama, abanye bathi engaba bekhuthaza ukukhulumisana phakathi kweZANU-PF leMDC. Umhlangano wayizolo lo ubungokuhlaziya umomo weZimbabwe njalo wenziwe phansi kwendikimba ethi Best Path to Prosperous Zimbabwe. Abanye abakhulume kulomhlangano bagoqela owake waba ngumsekeli wenhloko kahulumende weZimbabwe umnumzana Arthur Mutambara. Ele South Africa yilo elakhokela inkulumo ezaletha uhulumende wenkazatho phakathi kweZANU-PF leMDC ngo-2009. Ingcweti kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga uthi into enhle ukuthi leSouth Africa likubeke sobala ukuthi kumele kulungiswe ezombusazwe eZimbabwe kuqala.
Kuqakatheke kakhulu okuyinto khonokho ukuthi iSouth Africa ikubeke kube sobala ukuthi indaba zembusazwe zelizwe laseZimbabwe yizo esezibangele ukuthi ilizwe libhidlike lize lifike kusibanga eselikuso liphihlike, abantu bahlupheke, abantwana baseZimbabwe bazithole bengasekho elizweni laseZimbabwe, abanye besabalale amazwe wonke omhlaba lo unje sikelele. Kuhle ukuza ukuthi inkokheli zelizwe laseMzansi we-Africa, iSouth Africa, sebefike kusibanga sokuthi sibe kubona ngokuqondileyo ngokusobala ukuthi bakubeke kube sobala ukuthi uhlupho lwaseZimbabwe lungenxa yokuthi indaba zombusazwe kazilungiswanga kuhle. Yikho abantu beZimbabwe sebehlupheke kangaka le ngisho lwendaba yomnotho welizwe usuze waphihlika waba kusibanga osuyiso sona. Kodwa eqinisweni asizitsheleni ukuthi baphuzile ukuze bafike kusibanga lesasebe kuso. Bephuzile kunjalo futhi abantu baseZimbabwe labo kabangabi ngabantu abathatha izifiso lezibuyiso zabo bazijiye emahlombe abanye abantu lamanye amazwe enjenge South Africa ngoba eqinisweni abantu inkokheli ze South Africa konke ezikwenzayo zikwenza ngoba zikhangele ukuthi ilizwe lazo liza ngesilungu ngathi phecelezi liza benefita kangakanani kulokho ababezama ukukwenza uma besithi bazama unxetsa abantu baseZimbabwe ukuthi bahlazise indaba yabo baze bayiqedisise.
Nxa esithi ezombusazwe kumele zilungisiswe singathi ukhuluma ngenkulumo ezikhona yini kwamanje phakathi kukaMnangagwa lamanye amaqembu la amancane kumbe ukhuluma ngokuthi iMDC kaChamisa eyiyo iqembu eliphikisayo elikhulu layo kumele ibe khona.
Ngikuthatha ngokuthi uyakuzwisisa ukuthi konke okwenziwa ngomnankagwa lamabandla la amancane azenza aphikisana laye kodwa ehlangana laye ekhulumisana laye ngezindlela bengaphikisana bekhulumisana kungena lutho abaliwenzayo ngumdlalo nje iSADC lawo wonke amanye ama-countries or amanye amazwe akuzasi we-Africa ayakuzwisisa ukuthi lokho okwenzakalayo ngumdlalo nje akukho okukhulu abakwenzayo okungabangela ukuthi kube le nguquko kumpila kahle kaZulu ngisho lakundaba zombusazwe zeZimbabwe. Umama lo uyakuzwisisa ukuthi kungumlando wethu njengabantu bonke baseZimbabwe ukuthi silwele uluntu lwethu, silwele ikusasa yabantu bethu, silwele ngisho lokuba yithi kwethu ngoba kusaseqinisweni singekele ukukwenza khonoko umhlaba wonke uzasihleka. Nxa ngukhangela inkulumo yakhe ithi yona vusani inkophe bantu beZimbabwe likukhangela ukuthi umhlaba wonke likhangele kukini kusemahlombeni ukuthi lizilwele konke elingakwenza kusasa umhlaba uzavumelana lani ngoba eqinisweni uMnankagwa konke akwenzayo kayisuye umongameli oqotho okuqothwa ukuthi umongameli ubekwa yini lina abantu baseZimbabwe yikho kukhona yikho kukhulunywa ngumama lo wase South Africa uNaledi Panda yikho engikuzwisisayo mina.
Udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. Ibandla leMDC lithi kalizihluphi ngokunqotshwa kwalo kukhetho lwama-by-elections endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngoba lezo zihlalo bezivele zisezandleni zezanu PF. Leli bandla selinqotshwe ezigabeni eziningi kukhetho lwamalunga edale lephalamende lamakansila ngemva kokubhubha kumbe ukusuka kwalabo ababephethe lezo ndawo. Leli bandla likhala ngokuqilibezela elithi kwala kusenziwa libandla elibusayo kukhetho. Sixoxele umgcini sihlalo weMDC uNkosazana Tabitha Khumalo yena othi kunengi abafuna kulungiswe ngaphambilini kokhetho luka-2023 ukuze kungabi lokudlelezela.
Ukhetho vele sazi zithi salungiselela kudala ukhetho luyantshontsha. Udaba oselukhona khathesi ngolokuthi kumele sivumelane ukuthi kulungiswe imigoqo ezavula indlela ezizakwenza ukuthi amabandla aphikisayo abe lokulingana kukonke abakwenzayo. Ayikho lokho esikubonayo lokhu. Ngoba singaze sibuyele kukhetho luka-2023 zona lolu abathi khona ilisitshele ukuthi silungiselele baza kuyantshontsha futhi sihlaba umgosi. Yilizwe bani esithi hambe kukhetho bathi bona banqobile kodwa phandle lapha kubolile abantu bayababalekela sunxa abantu bebabolakela phandle ngapha kanti bavotelwa ngobani.
Izalungiswa nini yonke le imithetho liphakathi kwakho yini?
Thina njengebandla leMDC sesabhala ingwalo sibhalela izanu, sabhala ingwalo sibhalela uMnankagwa simtshengisa ukuthi thina isifiso zethu ukuthi sihlanganise amakhanda sigumisane umlota kodwa nanzi izindlela ebesisidake sisizigangele ngoba yizwe lezi ezenza kube lokungazwanani sidinga ukuthi sizicubungula njani lezi ndaba lezi ezisenza singazwanani. Sabhalela iSADAGI, sabhalela iAAU, sabhalela kungaphi singabhalanga khona. Thina sesikumelele ukuthi nxa singavuma ukuthi kuleli lizwe kulodubo, kodwa udubo lwangkhona singahlanganisa amakhanda siyakwanisa ukuwucubungula. Okuqakathekileyo kutshela namaqiniso.
Ukhetho lolo lwedluleyo ibandla leMDC linqotshiwe kuzo zonke izigaba ama-wards.
Ama-elections wona elethi zihliwe ngama-strongholds abo, ngama-seats abo asoma-seats ethu. Thina uyetha ama-seats ethu aluzana sawathatha. So besihamba sisiyabahlokoza nje kuthi yithi sike sizwe ukuthi kanti sokungeneka yini, kulodaka yini, kuyatshona yini, kufuna isigodo, kuyangeneka. Ngama-seats abo la asowethu lawa. Besifuna yiwo ukuthi akwakuthiwa ngama-no-go area abo na lawo esizama ukuwangena and sesiwangenile. Ngokuthi lapho kwakungavunyeki ukuthi kuvotele iMDC siphume lamavoti angu-46 kumele sijaye amahlombe.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla leMDC ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Amalunga eZANU-PF athi aseqalisile ukubhalisela umhlangano webandla lawo omkhulu o-18th ZANU-PF Annual People's Conference ozaqhutshelwa eMashonaland East esikolo seGoromonzi High kusukela mhlaka 10 kusiya ku-15 ngenyanga ezayo. Umhlangano lo uzahlaziya indlela zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe phansi kwendikimba ethi Modernize, Mechanize and Grow the Economy Towards Vision 2030. Amalunga ebandla leli avela enyakatho yemaNdebeleni ebebhalisela lomhlangano izolo kobulawayo. Omunye wabazaphatheka kuwo isiphathamandla saleli bandla umnumzana Belief Gawule yena oxoxelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ngingomunye wabahambayo eGoromonzi sithandekile ngoba ngale eGoromonzi kuyabe kuhamba ubukhokheli bomhlangano. Ubukhokheli bomhlangano busukela nje kuma-ward, kuma-district kusiya ku-province kusiya phezulu. Okuningi kwakhona sithandekile ukuthi iparty iZANU-PF iparty yethu iba nama-conferences phakathi kwama-congress. Ama-congress abakhona nje ngemva kweminyaka emihlanu. So iminyaka yonke ama-conferences la abe sikhangela khona ama-resolutions abe vela kuma-provinces evela ebantwini khona ngale kuma-structures e-party abe khangelwa khona ngale njengoba iparty yethu iformulate ama-policies ayiwo ayi-implementwa i-government. Ngezinye indlela kuyabe kukhangelwa labo nenhlelo zikahulumende ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhutshwe njani okomnyaka wonalowo. Ama-departments lama-departments kahulumende ama-ministries abe reporter lawo ukuthi sasebenze kanje nani izinto ezinjengazenezo. Kube sekusiba le iparty la ibisenza izinqumo zayo emele zilandelwe i-government ziyethule khonapho ku-conference.
Iningi lithi uhulumende ukhanya uthwele gadalala ngokuvuselela ezomnotho. Umnotho ubhidlikile ngempela. Manje libone ngani lizamtshela iqiniso yini uhulumende?
Uhulumende ngumntwana weparty. Uhulumende kayekela ukutshelwa. Uhulumende ngoba siyakuzitshela thina sizitshela iparty yami izitshela izitshela ukuthi hayi madoda sesiyehlulekela phaa sesiyehlulekela phaa hayi laphana kuhamba kuhle lokhona okunye okungahambi kuhle zingakwenza njani hayi kumbe hayi engingatshela ezinyangahleli kuyekethiswa lana into ezinjengazenezo ziyabe ziphuma zithambekile azifihlelwana okubi kuyabe kukubi okuhle kuyabe kukuhle kutshelwana nje amaqiniso ngoba okukhona yikuthi uhulumende uvele ngumhulumende weZANU-PF okuthi iZANU-PF iyabe imelusa uhulumende wayo imnesa uhulumende wayo ngeyindlela iqiniso lamele liphume linjalo. Kodwa ke sithandekile phela siyakunanzelela ukuthi uhulumende wethu wehlulekiswa kumele siphumele amacebo ke ukuthi singanqanda njani ukwehlulekiswa yizitha ezikhona ezidala ukuthi uhulumende wethu ebe lobunzima ekukhwezweni kwentengo yezinto yizitha lezo ezilimaza inhlelo zikahulumende izitha lezo ezenza ukuthi uhulumende ayehluleke abantu bazonde bagcine besenza okungayisikho.
Kuzaba lokwenza yini lokulungiselela ukhetho oluzayo? kumbe ukubona ukuthi ama structures ebandla aqinile.
Isekelo sombuso esi amendiwe sephathi ukuthi sizangenisa ama structures okuthiwa iDCC in a very strong structure in the past. Esiqinisa ama districts ngama districts ngoba iDCC yari senza umsebenzi wonke okubumba ama structures ngaphansi. Iparty meli clean sonke isikhathi, ikhathi ingagcini kuphela ngesikhathi sokuthi yalanda ukhetho. Iparty kayihlala ikona ngazo zonke izikhathi.
Ye kodwa liyasuthiseka ngokwenzakalayo ukukhetho lolo ledlulile.
Thandekile siyathuthiseka ngokuthi ibandla lethu liqinile ngoba niloku lisiya liwina lama by election esikhathini esinzima esinjengalesi. Abantu benanzelela ukuthi hayi uhulumende wayethula ukuthi ama austerity measures lana azaba lobuhlungu obumangalisayo. Yiwo okukhangeleleyo ukuthi abantu abalahlana iparty bami ngayo iparty besiya phambili abantu.
Umnumzana Belief Kaule isiphathamandla sebandla leZANU PF enyakatho yeMandebeleni ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa ongumalusi kokhame otshaye wabulala umakhelwane wakhe emethesa icala lokukhonjwa ngunkosikazi walapho asebenza khona. Umsolwa nguVincent Luphahla. Umufi ngulungile Dlamini, kanti ke obikwayo bethandana lomufi ngunkosikazi Consilia Manombe. Umyeni wakhe ubikwa isebenza kwele South Africa. Iphephandaba le Herald lona lithi kufe abantu ababili elokitshini leMbare eHarare izolo ngemva kokuba ikhombi abebekuyo iwelwe isihlahla ngesikhathi kusina izulu ebelilomoya. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani balaleli kustudio, ngithanda ukulivingelela khona lapho balaleli, ngibe sembingelela lalabo ababamba izinsimbi emazweni, ngibe ngithi hayi thina siyaphila. Ilanga lanamhlanje izihlobo zami zakhuluma mayelana alezo ezokhetho. Igama lami izihlobo zami ngisho abaningi sebelazi, akudingi ukuthi ngize ndikhulume. Indoda yakoNcube esuka phansi khona le ndawo yaseNgombani, indoda yakoNcube komguza esuka eNgombani eLupane. So uSimeon Ncube, so izihlobo zami kakhulukazi ngikhala kakhulu ngalaba bantu abakhala kuzobethi kurojiwe ama election kurobhile, umnankago urobhile, wathini wathini. Lakwazi ukuthi izihlobo zami into elingayinanzeleli lina kakhulu elihlala emazweni. Inkinga yangikhona izihlobo zami kwesinye isikhathi uma lingananzeleli leli suke liphambanise ngokungayo kuyavota, ngoba uma lingasayanga kuyavota laphana izihlobo zami, lina lo president obusa okhokhela kwesinye isikhathi ugcina esethethe zona ezizithupha zeni uma lingayivalanga kuyavota. Lile livotele lina izihlobo zami, lina elisemazweni lonke ozazi ukuthi kwesinye isikhathi kabuye ezovota ngapha, angazikhukhumezi nakavotelwa ngumnangakho, evotele umnangakho straight, akudinga ukubuzwa, qiniso liqinisa ibhatsha lihlohlwa. Yena ubaba umnangakho la yekwazi ukuthi umntanami oseke abasemazweni abangabuyanga lapha kuleli lizwe bezovota, vele bebevotele mina, akula muntu ongakwaziyo lokho. Ma uzazi umuntu wazimu nje ukwazi ukuthi uhlala emazweni, ma ungayanga uyavota, ukwazi ukuthi uvotele umnangakho, ungeza umzonda kangakanani kodwa ukwazi ukuthi uvotela yena. Hlobo zami fokasani. Gama lami lokugcina hlobo zami ithi nanti anasele mathunzi seliyoshona.
Leyo budget ka-2020 abakhuluma ngayo kuzofika abantu sebephelile elizweni, sebegijimela u-2020 besehluleka ngama-doctors ngokuthi beyaholisa abaxoshayo lawo. Kuthiwa kona ye wayebekhala lomsebenzi beshola ngendlela abaphethwe ngakhona. I-ZANU PF vele ayisela muntu ebhekayo. I-ZANU PF isizenzela umathanda elizweni. How can you think uqhelise i-cabinet abantu bengaholanga abantu besifa ezibedlela kodwa wena ubhizi uzafaka abangani bakho ukuthi kona betshontshe beluthe imali futhi how can ukuthi kona uma umuntu ocabangayo uyenze ngaleyo ndlela leyo angithi ke bonzi vele laba abantu into abayenzayo vele abasayazi naleyo budget ngithi bayazi yini leli government budget vele isezoluthe imali imali ezi ezivalwayo akula mayintsho leyodwa laba bantu laba ngendlela asebe-corrupting ngakhona laba abantu ba-corrupt okungenziyo labo ba-corrupt okuqala nokokucina manje leyo kuthi imali yekuta intsha la amakhwasha sebatshontshile futhi sebanikeza usiphathelelo manje ilizwe lizobhalansa njani ilizwe lizophika njani
sanibonani bantu be-studio 7 likhuluma lo Ntongo igama elinye abambiza amagumuntu ye mina ngidlela engibona ngakhona vele umbuso wabomnangagwa unzima kakhulu ukuthi ungalunga ngoba umbuso wamasotsha so omnangagwa labo thiwenga ngeke bekwazi ukubuthi ilizwe ngoba bonke vele ngabantu bebutho alikho ilizwe lake lavuswa yibutho so bona wakumele ngesikhathi uma beqeda ukudengula umgqabe amabutho ezama ukuthi e-organize uhulumende wokubambana wesikhatshana kuze kuvodwe ayikhona lo hulumende womgqabe wabomnangagwa ngeke ezevusa ilizwe ngoba abantu bebutho
Salibonani Studio 7. Angicela ukungazijigama. Abe ngicela ukuphawula ngendaba yaseZimbabwe ekhaya kithi lesibuya khona ngiseGoli. Ngendlela embona ngayo mbona sengathi MDC is confused. Kwenzakala kanjani ukuthi ithi mayihlangana ilwe yodwa? Ilwelani yodwa iMDC ODC thakuyizana. So yona ngokuthi ilwe yodwa kubangwa yini? Ibangelani izikhundla futhi njalo ibangelani izikhundla yona yodwa? MDC mina ngisela themba layo angisela lwithemba
umthuli ngcobe uyalahleka ngabe na uyakwazi ukuthi ngemva kube kulabantu abangaki asho ukuthi nesitshele ukuthi sesenza lokhu just ukuthi yena sefake izimdola it means nothing kodwa kananzelela ukuthi abantwana bezimbabwe badubekile ukudubeka kwabantwana bezimbabwe akukho ezandleni zakhe yena yena nxa esejoyine iparty le iZANU-PF of course ngike simi yaleli kodwa yena kumele nanzelele ukuthi nguye osephethize imali kabone ukuthi irate uyihambisa njani
boke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abomanyano we-African Union labenhlanganiso ye-World Health Organization bathi bazimisele ukusebenzelana ndawonye ukuze uzulu we-Afrika jikelele athole inhlelo zempilakahle ezilohlonzi. Iziphathamandla zakwele Cameroon zithi kulakho ukuba lendlala embi kulelo lizwe ngenxa yezulu elikhukhule izilimo lemizi njalo ladala umonakalo omkhulu enyakatho yalelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump uyaqhubeka lamhlanje njalo kuleziphathamandla zikahulumende eziza kwethula ubufakazi bazo phezu kwalolu daba edalele Congress. Umongameli Trump wetheswa icala lenkohlakalo lelokuzama ukufumbathisa ngemva kokuvimba imali ephiwa ele Ukraine. Yimeli ga esithi kumele uhulumende walelo lizwe Aphenye amacala okungethembeki athi ayesenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli. Umnumzana Joe Biden yena olilunga lebandla eliphikisayo eMelika elamaDemocrats. Iningi lithi ubufakazi obuphume eCongress ngeviki ephelileyo bufake umongameli Trump esimeni esivi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
IsiNdebele siyazitsholo sibili ukuthi okulempondo kakufihlwa emgodleni, Mr. Nkomo. Umgodla wabo Trump nanku usuduvuka kathesi. Abantu nje jikelele sebezibonele eAmerica lapha ukuthi uTrump wayevele ejongeni ngobutsotsi bakhe lo wayefuna ukuthi abenze ukuthi khona enze something for something leyo ukuthi lo mongameli weUkraine. So into sesiziphumele sobala lapha emgodleni ukuthi khona abantu beAmerica bezibonele sivili kuTV konke kusenzakala and abantu bonke nje even lawa amaRepublicans akhona sebezibonela nje ukuthi into le isobala kakhulu umnumzana Nkomo ukuthi umnumzana Trump wayevelele njongo yokuthi khona athole information le ngo former Vice President uBiden and konke khonoku kutshengiinto ejengisela ukuthi khona kakuhambelani lesisekelo sombuzo seAmerica. So ikuphambanisa kakhulu lokho i-administration kaTrump.
Kodwa abebandla likaTrump abama-Republicans bamalaye bayamsekela kungakhathalekile ukuthi kungaba kulecala alidalayo yini kumbe hatshi. Ungathini ngalokho?
Uyabona ukuthi into esesiyibone kakhulu ngama-Republicans e-America lapha mnumzana Nkomo ukuthi sebesesaba kakhulu umnumzana uTrump ukuthi bengavele bephikisane laye. UTrump uhlangene kuTwitter masinyani athatha umuntu omdala amenze abe ngumntwana amthethise kubi ukuthi wena nxa unguvela ungumzali lawe abantu abakho sebekubona kuTwitter uTrump esekwembule wakwenza okuyinto kazana nje. Yikho abantu abaningi nje sebezithulela kakhulu bona ama-Republicans ngoba besaba ukuyangiswa kakhulu nguTrump. Uyakhuluma uTrump osloppy Joe, wakhuluma izinto eziziyelale eziyangisa abazali. Yikho kuningi nje kuphela ama-Republicans esezithulela. A good example mnumzana Nkomo Jeff Sessions lo waxoshwa nguye umongameli uTrump. Kathesi sezama ukuthi aphenduke futhi kuSenate e-Alabama ngale. Siyamuzwa zinkulumo zakhe kathesi ukuthi uyamuzwa nje encenga ukuthi khona uTrump engamthethisi. Nguye osekhuluma ukuthi mina ngathi ngikhitshwa ngixoshwa ngumongameli uTrump, ayenzange ngibhale ibhuku, anzange ngimthethise, anzange ngikhulume kumedia ngakubi ngaye. Kodwa umongameli uTrump uqede 2 years ekhuluma kubi ngoJeff Sessions njengomntwana kakubi kakhulu sibili, waze wamxotsha waphuma. Kodwa kathesi abantu babona ukuthi uJeff Sessions lapha avela khona yena e-Alabama yi-stronghold kaTrump okungenziyo ukuthi yena ukuze aphenduke kuSenate ngeke bemvotele abantu engazange atshengise ukuthi uyamthanda umongameli uTrump. So ikwama-Republicans nje phambi kuba iziyathu kathesi since uTrump wangena kupower kabakwazi ukuthi bame ngaphi ngoba besaba nje ukuthi bethethiswe nguye kuphela. That's all.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. kuphela yengoma kagazeli mnyama ehamba le indonsa kusa besithi vuma. Bagqiba ke uhlelo lwethu lwekuseni kodwa singake sihlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ele South Africa lithi ukuze umnotho weZimbabwe uvuselelwe kumele kulungisiswe ezombusazwe kuqala. Ibandla leMDC lithi ukunqotshwa kwalokukhetho lwama-by-elections akutsho lutho ngoba izigaba elinqotshwa kuzo zivele zisezandleni zeZANU-PF. Kwanele Mthwakazi kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa. Na mina lani asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngwa fast six olivalelisayo mntungamili nkomo.